Zonke izizwe zibabaza wena wena chenkele zonke lesizwe
zonke izizwe
bona bona bathi hey
zibabaza
wena
wena
chenkele zonke lesizwe
zonke izizwe
bona bona bathi hey
zibabaza
wena
wena chenkele
zonke lesizwe
zonke izizwe
bona bona bathi hey
zibabaza
wena
wena chenkele
sitinqele ngcwele
ngcwele sitinqwele
ayakekho
ayakekho njenga
wena Sitinqele ngcwele ngcwele
Sitinqwele
ayakekho
ayakekho njenga
wena
Ngcwele kuwe Jesu
Kini zonke lesizwe
zonke izizwe
bona bona bathi hey
zibabaza
wena
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 Jesu
Kini zonke lesizwe
zonke izizwe
bona bona bathi hey
zibabaza
wena
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 Sitinqwe
ayake
ayake kunjenga
wele
wele
sitinqwe
sitinqwe
ayake
ayake kunjenga
wele
wele
sitinqwe lengqwe lengqwe
sitinqwe
ayake kho
ayake kunjenga
wele
wele
Sitinqwele,
oh,
Baba,
sitinqwele, oh, Jesu.